abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashophu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana labosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngaye nale i-B F S yenzile. So ngamafitshane ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike kunzima nokukhulu kakhulu basebenza into ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni mpela akusonto yendlela leyo, and ayisoze igcine i-active yena le nto ifuna ukwathi i-Z-P F isicaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesekusenziwa ngabantu. Singeke indlela sesiyindlela yokuthi ingene ebantwini ilimaze abantu kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Ndlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kuthiba khona lapho esizehlukana khona kodwa-ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elo mzali ongumnankagwa onjani lotshiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akulamsebenzi wokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangikhona zizincane ibhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntana mdelegethi uminista wayengekho mbe wase-10 mbe wayesethalwe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umthova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umthova athini?
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto-ke udaba, uthini wena ngalokhu?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi olabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguyobe mubi sokusisho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think injilo mayekhumbulo edini ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje sethe wacabanga nje efuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna umuntu asiqamule singabuyi futhi siye kuye siye ngakubantu abanje. Uyacabanga ahlale phansi, uyabona njengoba sesiye kuleli banga ukuthi ukukhithwa amasosha, abantu bagijima bayana namasosha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwibona bodwa bethathela nezinto zama-business men ezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa lotshiwenga. So utshiwenga lomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa ngabo. Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu ngabo. Into ezingazenezo ayiphonge ukujikelana thina silimazana sithathelana lokhu, kwa omunye ungampiphe sidle i-ice cream, uyajwanyulela i-ice cream leyo ukuthi yona i-appetite uyithethe kuphi, izinto zinzima kangaka. Manje sesisenzani khonapho? Sesilimazana zona. Okunye futhi engifisa ukuthi ngingakuvumelani kakhulu lo Edwin Ndlovu ikuthi ilizwe leli selidlulile ngokumbono wami ekubhekeni into njengento yezandla e-MDC. So akusafunakali vele ukuthi sikhulume ngamaparty kule situation esikuyo. Sesifike njengoba bengilalela nje abantu bekhuluma amalanga adluliwe ukuthi abantu sebeqalela i-National Transitional Authority engase amaparty futhi amaparty wonke avote indlela akame lapha akhethe umuntu ozolungisa ilizwe lisuka lapha the next 10 years alungise ilizwe libe lilizwe likhona ukuhold ama-elections amaqiniso bese kuqaliswa kakuhle.
Mnumzana Edwin Ndlovu, nazo-ke ingqobe sezikuwe.
Ngimlalela ubheki lapho mfowethu usetshintsha i-narrative. I-narrative yakhe isingeyokusola abahluphekayo, ikanti i-narrative okumele sihambe ngayo niyokusola abayibo abasibusa ngocuku, abayibo abasapulayo. Sikhuluma konje uthathe indege ngama-US dollars uyabhoda amazweni angasoze ancede ilizwe lethu leZimbabwe ngalutho. Yikho kumele siqale khona. Ngiyabona inganekwane uyayazeka Ndlovu ekababalwana ehambe siyahlabela ngale esidla isuta kukhithika lokhu lalokhu kodwa abantwana ngapha belamba yikho kwenziwa ngumnanga gwalezana uphipho asikulungisenini khonaphana ukuthi baba go back to the drawing board kasi lizwe lakho latsha kuhamba njani